Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumpalakazi 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazivamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagcwele badlende ZANU-PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe kusebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kalikhulu ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, woba lomoya wokupha ngesikhathi sonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe wovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezivela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Akesizwe umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakatheleyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolela ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Anje siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongaphansi kusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolo?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho siyananzela ukuthi kulokudileka sibili elizweni lakithi ezomnotho ziphansi. Abantu abaningi abakwanisi ukuthi ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo ukuthi kwakuphithizeka, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange mbone kusuka lalokhu, kodwa mbona abantu abaningikade bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esinye izinto. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga, njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwabo senziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dike siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udiko olukhona izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezijakile lapho engikhona ngisendaweni lapho entembesi ngani liyasesiza like lanambijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Kathesi kuyadingakala ukuthi sihlanganiseni, sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena entembeni ngani kulabadala nabathwaleka amagrosari njalo nasemajeli bethi buthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingakala ukuthi sibasize la abanye kathi singawungena nje khona edrobheni bekuseyaharhale kumbe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na uyababona begcwele ezitridini bedinga ukudla abantwana abancane kakhulu. Ngakho inhliziyo zethu zibuhlungu ngabantwana laba, njalo siyathandaza ukuba amazimbabwensi na ungathola ukhiphe imali kumbe ukhiphe okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi makhelwane wakho unakho yini ukudla. Kala sasikhangelela ukuthi emenye kulama organizations anje laphande kunegabantu kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho kulokudla yini. Kaye ngalakho thatha khona ukudla okuncane kwakho uyesheya la.
Umfundisi uSen Sibanda okuhlanganiswa eZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCCC.
Well, umeseji eqakathekileyo ukuthi-ke abantu bethu abatholi-ke intumelo bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemule sekhisimusi lapha bamele bajabule-ke lezihlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele ezitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle yiyo iZimbabwe esiyifisayo-ke leyo njalo nje sifisele ukuthi loba kunzima kunjalo abantu bethu sibafisele inhlanhla sibafisele impilo enhle sibafisele ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi lokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono kube lenguquko elizweni leZimbabwe abantu bathole ukuphila bathole impilo abayifiselayo.
Singathi-ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani nxa ke wabhotabhota wabona khona.
Ye ngabhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sizwa ukuthi abantu kuhamba njani. Hayi abantu izinto azibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo-ke konabo abagxile ebandleni le-ZANU PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane nxa kungaba le nguquko ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko lapho-ke konke lokhu okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu kutshontshwa amayili ekuhlenzi ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024 sizabe sesithatha-ke i-direction entsha njengelizwe sesilungiselela ukuthi kube nenguquko ekwanileyo eZimbabwe imuli yeZimbabwe ithole ukuphila ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakodube labo babuya baphakulele bendle. Abakusibandla labo babuye baphawulele bendle labakunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu ubuntu bethu esabuthola bukhona sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale siwuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola khangela osweleyo lawe unike ngoba lebhayibhili amazwi kankulunkulu akhuluma ubana wona sibuzisiwe isandla esiphayo ubuzisiwe umuntu ophayo kulalo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele kuthi uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babesithi khona isizwe somhambi asinganani singangophondo lwembuzi nje ngoba babethelwa khonoko ukubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha a spirit of giving asibe ndawo. Akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba whether yi-Christmas whether yi-New Year whether yi-Easter whether kuphakathi ngoJune khonaphana woba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona njani-ke kuzawuba kunjani omnyaka ozayo bangabe kungcono yini njengomnotho ongani kuguqa ngamadolo?
Umnotho kawuguqi ngamadolo Mthembo. Umnotho ukhona into nje esilelayo ikuthi kona siloku sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa ukuthi nxa uthi uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Mgomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even nangunkulunkulu engadini yase-Edeni esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali. Asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngoyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa. Wenza kumbe ugcina inkukhu, kumbe ulungisa amakhandlela, kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilizi. Into umele siphume kiyo yini ingqondo ufuna ukuphiwa sikhangeze izandla ngesikhathi sonke umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane ezizidubha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiya gqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kwinhlanganiso yeSafe School Zone Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhuluduzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bevakashela, abanye let's say kuphuma eprovinsi kumbe kuphuma eBulawayo ye Harare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-roadwork iyabe isile pressure eyiningi, iy'moto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeki ukuthi u-driver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ithwala abantu ama-long distances. So siyabona seyingama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona khathesi.
Yikuyini okungaphathisi ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwabe kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga akahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona khathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonapho lingakhangela imoto khathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa ngabafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisi ukuzibamba. So when it was the accident, liyambona ukuthi driver akahlekho sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela naphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plates abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of insurance, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Which means when the accident khonapho avela abasebenzi konke kade besemotweni leyo alikwanisi ukuba notice. I-service nangikhona sikile khathesi nakhangela imoto zankhona lezi azi-service.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe khathesi le-therapy during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade betshaya i-enforcement ukuthi imoto ade ihlula let's say i-Honda 54 ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyabonela abantu abangu-8 ngibele abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra. Then bethele i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe labantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise. Because kudala kathesi abantu bayadelela bayabe bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphenda ukuthiyela i-educational campaign akulalito abayenzayo abantu be-traffic.
Unonzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye Safe School Zones Zimbabwe bexoxa loTabuka Ncube we Studio 7 eseHarare. Siwangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakule Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana le Hamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kule Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele Russia izolo ezifika phose amajumi amathathu 28 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempilakahle sixoxa losiqa mfundo solwayo Ngwenya ngokudla kwekhefu lakhisimusi. Kambe kukhona kumele abantu bengakudli na?
Akakula nto embi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathi utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedriva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwele so abantu kwedlulisa inani elithola zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa hhayi ekudleni, hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi, konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Kuyinokunye isikhwica mfundo Ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi abantu nje nxa bekholisa khonapho sasibona ukuthi nxa sebenadile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola imikhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi uthole ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Uthole umuntu sethole imikhuhlane emibi kumbe sezithwele. Kuza kuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye kuyo phambili ke kungakapheli umnyaka, ubona njani kuyini okulakho ukuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hayi kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lo owekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga amafruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha ezibhoraneni kumbeni lapha abagebhe khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi okuthiwa isihudokazi. Umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza okuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyathabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe ichabalale. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje okugidela okuthi sebezacina ukuthi bahlangane lokho esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa kube sokusihlasela-ke njalo khonkhana kuyi-coronavirus sokwaqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselela ngaphambilini.
Lo ngusikhwica mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka kobulawayo siya kibo eKhezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kwaBulawayo. Asizwe ikhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe njani? Ngizothanda ukubonga kakhulu ngoba wonke umuntu bekangijabuleli, bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya, lapha ngifike kanzima lapha, wonke umuntu engimemeza meli meli meli, okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hayi, ngifikile ekhaya, bajabulile abadala ngokubathole bephila. Ngiyabonga kakhulu. And ngifike ngalibala lapha ebayethe FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayethe FM, nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayethe FM. Hayi, siyabonga kakhulu. Libe losuku oluhle. Ngibonga, ngisithi sibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs. Kungukhisimusi, besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezochayela avumelekanga, okuthisa isifuba akuvumelekanga, ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu, yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu uma yabe esephatheke kakhulu uyabe engasaboni ukuthi wenzayo, uyabe esesukela abanye abantu abangala macala, kodwa yena unguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu uma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze la ahlala khona, singazisizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi, siyalicela nje izwe lonke, kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umele Ndlovu ngodakazelela intelelezane kwamanje usesigabeni seMaphisa eMatawan South. Ngokusikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlangu. Okwamanje ngikhuluma ngesipin site ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle, nonke maStudio 7 amahle, maStudio 7 basakazi nabalaleli kweStudio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake lisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, libe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi, ezingazwakali emoyeni. Cela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela maStudio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda maStudio 7. Angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi oStudio 7 nabalaleli nonke beStudio 7. Ilifisela iKhisimusi omuhle, lonyaka omuhle, noma kunzima dlala sihuzula, dlala sihuzula, sihuzuleni siye phambili maStudio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo maStudio 7 amahle. Ngilithanda lonke, nonyaka omusha ngizoyengezelela uthando eninalo. Ngiyalithanda maStudio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda maStudio 7. Forgiveness Mahlangu, khuluma ngisekhaya eBenside koBulawayo.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Ngilingelele okhulumayo kumqondisi Jikomo ozalwa eNkayi endaweni yaseMpisi. Ngithanda ukubingelela ubhuti omdala uThembani usobhuku omkhulu usobhuku Ten. Ngilingelele intombi engizala laphana umama unaThembani uMandlovu uMagegana. Ngibingelele uJunior uDereni, bafana bami ngithi khulani, bafana bami liyiphathe kahle nali ikhefu lamaholiday. Na uKhisimusi abasendleleni abafowethu abaye emakhaya, basuke eMagoli, abasuke eBotswana, ngezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni. Ingaphuzi kakhulu bafowethu, linganathe kakhulu utswala, izingozi ziningi endleleni bafowethu. Ngibingelele uAnti uSiphelile esiganda Mankomo. Nakubingelela unjani ngapho babakazi? Hayi, ntantubelela konke sihlobo, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke nanko kunye esilethelwe khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani, ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami Alson Jove. Ngibuya enkayi esigabeni saseGuwe ko Faro Ndebele. Ngingumculi weGuwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha ihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote bencela endinde kulezi number +27 84 6336 509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke siyaligukuzela ijaha leluthi sishaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu libe lekhisimusi enhle okunye okumangalisayo lathi kolapha eStudio 7 sifisela impilo ende, impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo uGift Dube lami ngwami ngithi happy 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 Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.